abagande ukuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapolisa anqabile ukuthi abantu batshengisele, kanti sebefuna ukutshengisela, bekhumbula ucuku lwegugura wundi into edlule ipetition ku-High Court, kodwa-ke amapolisa pho ukuvuka njengezivunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu. Njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igugura wundi ikhulunywe iqediswe, njengoba siyabona u-former president Mashante we-South Africa lapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasoja. Lakho lokho kodwa kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzele ukuthi idumbujena commission besihambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s eNtumbane kwahamba njani, legugura wundi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yikho-ke amapolisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into egugura wundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma isisise, ngoba abantu ababulala abantu mbukazi ophele khona labo baba ophele zishili labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebayazidlula ngaba amadasa amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe bekukhulisana umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Futhi into lingayekeli ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokhu bengazwanani kuze kuite amadonga abe lempondo. Yikho sinasithi kungaba ngcono ngoba kaphelwa bahlumukezwa, nanamhla abanye abatwana abalandile ama-birth certificate, ngazi ukuthi bathi bayabakhathisa, bafika bakhuluma okuningi lalaba abathiwa ama-birth certificate kuvalwa amanga uzokuthiwa umuntu waphongufa aba anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabo emandebeleni lemigezi.
Abaqoqe wonalo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kuba nje baba abantu abahlukumezwa igugura wundi, iningi yabo siphethela kunhlanganiso esingathi i-civil society.